Zithi kibele izakhamizi zephelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngosika mtanda abakhipha izinto ezisabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye bakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lo, kube labanye abathi izanuse lezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala bele mithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okuthiyeneyo. Kuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba ozweze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi, uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo, uMnumzana David Ndlovu odabuka eTsholotsho legqweta elilela ilungelo likaZulu, uMnumzana Machobana Ncube. Ubhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba bakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo zishoyo ezizosabekayo emzini yabantu, babhadalisa njalo njalo kusese phambili. Ukuba ngosika mtanda
singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho babo?
Ukuthi kuqalise nini angisela qindisi ukuthi kuqalise nini, yinto ekhona right now eyenzakalayo. Akukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, akukhethi.
Lokho kwakuvele kusuka khona lango 1824 into njalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinda, intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise, kwakuvele kusuka khona kudingwa abantu ukuthi kabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutsho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo, induna nabosobhumu yibo abadinga abantu ukuthi abelisincede bantu ezesikhelisela linto esihluphile kangaka. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo ezihamba zidiliza izigazelelo ezinjalo. Abantu bayaqatsha, abantu bayahlinzwa, baculwe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kangikuzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zithithwe. So ezinye izakhamizi zase zingani azisakuzwisisi khonokho. Uma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhithelwa, kuthi uma ngase kukhithiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni ekugcineni ngapha bese kuqedelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Ikhulume legqweta lethu lapha ubaba Mathobana Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthiwani nxa sikhangela khonokho-ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usithi ubani ngumthakathi, ubani uyaloya, yinto engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo unezinto zobuthakathi, ulenyoka, ulandelani. Umthetho awuvumi khonokho ngoba nxa usenziwa khonokho uhlukumezwa uZulu. So okuqakathekileyo yukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba bantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi bayebika ukuthi hhayi nako okwenzakalayo. Nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatho ukuthi lokhu yikwephula umthetho, so labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa labantu abathiyeneyo ngokwenzakala eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngobotsika mtanda. kuthiwa ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezijiyeneyo kodwa abanye abantu bakusola lokho
owangusenziwe mandoisenamasiba w